VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 Mabasa 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebethu nyanebelegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhu lumashumi amathathu lambili 32 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Lanxa endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane owe-coronavirus, abakugodlayo sebephumele indlela zokusabalalisa imibiko ngaleli gciwane.
Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasekunxusa-ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvulwa kwezikole ezemfundo ziya phambili igcikwanele.
Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilitshane, isilinganiso esikhulu sibikwa lingabadabuka ezwekazi le-Afrika okugoqela eZimbabwe.
Ngaba admitter bathi ama oxygen level akadropile njalo bathi le fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu Melusi Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhu likumashumi amathathu lambili 32 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane wabulala abathathu. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,015,289. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,564 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,915 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,521, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi 11,309. Endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Lalapho lusiza lubikwa lubuya lulotshwe ngesiNgisi okwenza kube nzima kibo ukulubala lula. Ukwenxebela lolu dubo, abanye abadabuka eFlabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inkundla ezimbalwa zokukhulumisana becebisana ngokuthuthukisa lesi siqinti. Inzalo yako Godlayo ilamaqembu ambalwa okukhulumisana besabelana ulwazi enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp. Sibele thuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umfundisi Nkululeko Chuma ochasise okunye abakwenzayo izolo. Namhlanje siqhubekela phambili ngale ingxoxo njengokwethembisa kwami izolo.
Ama-chat group lawa sasesinxusa abantu abaqakathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungabi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khonale kade sezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo, okuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane, abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli umkhuhlane, bangatholeli ngubani kanti ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gcikwane kanti kungabulapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa ye futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo kusiya phambili igcikwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa banika ulwazi esiluthatha kuvela ku World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni la le WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo Chuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibili eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela?
Savula inkundla le kuyukuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu babantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo, abanye bese-America, abanye bese-UK, abanye be-Australia, abanye bese-South Africa, abanye bese-France, abanye bengaphingaphi khonaphi Zimbabwe, abanye bese-Gwanda, Harare, Gweru, Wange, Falls besabalele abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezentuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So wasewuphuma kudaba lo lo mntwana opasileyo manje kwenziwe njani kodwa umntwana ubonakala edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngugarden boy Hillside. Sasesivumelana ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodla development forum. Sekunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume lemnqondo ukuthi kungaba njani ukuthi sitshayine isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingelwe ama-uniform alungisele ifizi yakhe aqhubeke ayo-eleve emkwabeni khona ngapha kugodlwayo kwathi 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundisa ezinjalo kwasekubikwa futhi ukuthi kulomunye umntwana futhi laye ongabe esenza kuhle olungiselela ukubhala uform 4D. So sesibona ukuthi okay let's come up with the into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Igodlwayo Education Scholarship Program, i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyonhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group?
So sasesibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso ukwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali isemabhenki ithekeni imali bangathumela ngakwenza ama-transfers. So sasesibona ukuthi sisafunda sivule i-bank account but uze sivule i-bank account uma sibe le-constitution kumele sibe registered sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Igodlwayo Community Development Trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees abe befika about 12. Sabona kufanele ukuthi-ke sikwenze lokho bengo-form 4. Umntwana lo esambhadalelayo entayo ku-A-level ngumntwana ofike wapasa emkwabeni ngalo waphuma le-14 points kuma-sciences. Sasesithi umntwana lo kadlulelayo ngaphaya e-NUST. Sikhuluma senje umntwana ose-NUST ofundayo ngaphansi kwaleli hlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le-board, le-secretariat nje, abazayo besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso le, bebhala ama-proposals besebenza. Sesizama ukuthi inhlanganiso le siyibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Chuma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kogodlwayo. Lokho sekuthi abalunye phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane isilinganiso sabalishumi lasithupha ekhulwini 16% libikwa lingabadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chizesifanda usethulela lolu daba.
Inani labensundu asebebulewe yilo mkhuhlane liqansa nsuku zonke ikakhulu abavela eNigeria laseSomalia. Elabe Zimbabwe lalo liyethusa ngoba likhuphuka nsuku zonke. okwamanje inani elaziwayo ukuba babulewe yi-COVID-19 abadabuka eZimbabwe selifike kwabangamashumi amane lanye 41. Mnumzana Craig Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSheffield ufele umngani wakhe.
Awumele usimoyo ugugulile kuthenge ngezithursday ngezi-23 yesibhedlela bafika bam-admitter bathi ama-oxygen level akadrophile njalo bathi ule-fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma-ventilators bese kwathi nge-saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu ukulahlekelwa umfowethu umele usimoyo ngokumele usimoyo ube nonkosikazi labantwana ababili abachiyileyo njalo umele usimoyo sisebenze sonke kwezamasiko akithi njalo ube sebenza labantwana i-Sunday school and lisisebenze kakhulu lo meya we-Rotherham la lo meya we-Sheffield.
Iningi lasebebulewe yilesi sifo livame ukungcwatshwa ngendlela engajwayelekanga ngoba bechiswa njalo izidumbu zikavunyelwa ukuthwala zisiwa ekhaya. Unkosazana Mary Mathewele isizalwane seZimbabwe ohlala ke eLiverpool osanda kuhlekelwa nguyise ngemva kokwehlelwa umkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Paul Mathewele yena ke uchazisa ngomsebenzi womngcwabo.
Ubaba wasitshiya 2 weeks ago nge-COVID-19. Simbekela strik ngeSaturday eHandon Cemetery. Wayevele selegodi lakhe already. I-government iyancedisa kancane lokuthi wayivele le mali zakhe nje ayezibeka eceleni le mali zama-insurance. That's how you got to have i-burial a decent, a dignified. Sasebenza kuhle sibili kakhulu and kwakuvunyelwa izihlobo ezingu-10 ukuthi ziathende and everything went well.
Umzana David Kumalo oke waba sesibhedlela kwi-intensive care unit ne-COVID-19 uchasisa ngenhlungu zalesi sifo.
Ngiyena esibhedlela se-Coventry ngoba bangingasenelisi lokuphefumula. Bangifaka kwi-intensive care, I don't know kwahamba njani. Ngabona ngafaka ncane. Ngahlala 10 days ngikwi-ventilator. Sengibona ukuthi sengisifa. Ngithiya abantwana nonkosikazi kodwa ngamandla enkosi ngasila ngikhaya nginjenje le nto leyo ibuhlungu ibuhlungu nothi yokudlala ibuhlungu kwafa abantu abayi-5 kuwadi yami nginama-nightmares nje nxa ngikhuluma ngale nto.
Unkosazana Lucia Dube ngumgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe esebenzela kwele Bhilithane eye-Zimbabwe Diaspora Focus Group. Yena ke uthi abenhlanganiso yakhe basebenza gadalala ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ezihlulukelweyo ngalo mkhuhlane njalo bebaqinisa.
Kungcono ukuthi siqalise ukududuzana nokufonelana sikhulumisana through ama-Zoom kumbe njalo ama-conference calls. Siphanane amacebo ukuthi singaphilisana njani. Kunzima ukulahlekela umuntu omaziyo, kunzima ukulahlekela i-community person elabe liyazi. Ikakhulu kunzima ngoba abantu bakithi yibo abagcwele lapha kwi-NHS e-UK.
Abantu abafa kakhulu ngabakumsebenzi wezempilakahle ikakhulu abongi nalabo abasebenza ukugcina asebekhulile. Omunye wabo kusebenza kwezempilakahle wesizalwane seZimbabwe uDokotela Brighton Chireka uthi okwamanje imbangela yokuqansa kwenani labantu bakithi abakhulelwa yilo mkhuhlane ayazakali.
We don't know the actual reason. This is that there are factors that we need to address. Personal protective equipment being given to all the workers in the NHS.
People
with diabetes, people with blood pressure, heart failure, HIV, and other polygenesis.
Iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezempilakahle zalile ukukhuluma leStudio 7 nesilinganiso sabensundu asebebulewe umkhuhlane weCOVID-19 kwele Bhilithane. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasbar.
Ukusabalala kwegcekwane leCOVID-19 sokubangele ukuthi eleGhana lisebenzise indizamtshina zama-drones ukuthwala imithi lokunye okokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe uthi uhulumende wakhe kufanele alungise inhlelo zempilakahle ukwenzela ukulwisana laleli gcikwane. Odokotela kwele Melika bathi basebenza gadalala ukwelapha abantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo omunye owemayo clinic edolobheni le-Minnesota uthi bazilibazisa ngokuhlabela nxa kungela zigulane.
Le yi-Studio 7 esakaza zeZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo olwe-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa-ke likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo le-coronavirus asanelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcina. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo umbiko kahulumende wokuthi abanikazi bezindlu baxolele amaloja ekuhlawuleni imithelo yokuhlala eyerenti ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kwe-lockdown. Kodwa-ke ngasikhathi sinye abanini zindlu laba bathi ihlawulo zamaloja yizo abaphila ngazo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso zabamela izakhamuzi zakoBulawayo sebekwamukele lokhu besithi kuzasiza abaningi ngoba bengabantu abaziqhashileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Gilibone Khabo, uthi uhulumende wenze isinqumo esihle.
Ngathi lothethwe uhulumende luzasiza kakhulu abantu bezimbabwe ngoba abaningi bajayela ukuthengisa emgwaqweni. So at least njengoba kunje ngenxa ye-lockdown abalaso isikhathi, abalayo le thuba lokuthi bambe beyithengisa badinga imali. So sikhale koBulawayo vele abantu abaningi bamalotsha abalazindlu. BuLawayo vele ilo hlupho le-housing problem. So sikhale umuntu amalotsha nalawa azabe sizakele kakhulu. Sithemba ukuthi i-lockdown mayiphela abantu bazanikeza futhi ithuba ukuthi basebenze.
Unkosikazi Alice Gumbo olilotsha uthi wenelisile ukuba lesivumelwano lomninindlu ukuba abhadale imithelo kuphela.
Inyanga le ithe iqalisa mina ngibizwa ngu-landlord wami wathi njengoba umumo unje ngihlezi endlini ngoba ngingumuntu vele osebenzayo, so kungangcono ukuthi inyanga le ngibhadale namagesi ngoba sisebenzisa i-cash power, ngibhadale lamanzi. Enza imali yerenti sasesivumelana ukuthi ngizathenga ngibhadala phambili nxa sekungcono sengiqalisile ukusebenza. Bemvele ngingakaze nge ngedefault i-payment yami, maybe mhlawumbe ikho kwenze ukuthi ulandlord wami laye sibe lokuzwisisana. So mina-ke mayi isinqumo lesithe sifika sifike vele ngapha sesivumelene.
Laloba kulabanye abavumelana lesinqumo sikahulumende, abanye bayasisola lesi sinqumo besithi sihle kuhlangothi olulodwa kuphela. UMnumzana Gabriel Hadebe ongumninindlu uchaza lokhu.
Into esiyithabelayo kakhulu lapha yokuthi imali yethu silakho ukuthi siyithole loba nje yabe sibuya ingamaphisiphisi amancane. Kodwa-ke isikhalazo esilaso thina ukuthi lapha uhulumende ukhulume ngabantu abalama-mortgage kuphela, kodwa kazange ikhulume ngabantu abalezindlu ezivele zibhadalelwe. Mhlawumbe ngabe kuthiwe thina lathi sizathola-ke imbijana ikhutshwe emanzini, kumbe imbijana ikhutshwe emagetsini bekuza kube kungcono lathi sithibe lapho esikutholayo kungabenefiti kuphela abantu abaloku besabhadalela izindlu thina ezethu sazibhadalela kudala kodwa ke lokho ezinye zethu izindlu lathi si-affectiwe i-lockdown naleyi inzuzo yethu eningi siyilahlekelwe ngenxa yokuthi kade singasebenzi.
Unkosikazi Shalin Kangu oliloja uthi isinqumo sikahulumende kasisoke silandele ngabanikazi bezindlu ngoba labo bephila ngemali lezo.
Ngikhulumela kwelami kweyami indawo umasitanda wami akazwisisi ukuthi irent ingayibhadala ngama-installment because laye ukhangelela ukudla khonapho ukhangela ukubhadala indleko ze-city council khonapho so leyo nje isinqumo esithethwe nguhulumende but kithi ebantwini asisoze sisebenze ngoba leyo mali abaningi bangikhona kunje so umuntu uthembelekiwe okuncane akutholayo kodwa ukhangele ukuthi kungezeleleke naleyo ezabhadalwa ngamalotsha so hhayi awusoze usebenze kibo konke.
Umnumzana Gamelihle Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kufanele abantu baqhubeke bebhadale laloba iningi lingayi emsebenzini.
Siyabonga ihulumende ngento eyenzileyo ukusivumela ukuthi sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngoba kunzima kakhulu ukuthi ukwazi ukubhadala irenti ngesikhathi esibi kangaka kungela mali oyenzileyo. Amabhizimusi avaliwe into eziningi thina ebesiphila ngazo kade zisingenisela imali asisakwanisi ukuthi sikwenze kathesi so siyambonga kakhulu uhulumende ngokubana sivumele ukubana sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown nama-installment. Sengathi uhulumende wakithi weZimbabwe usengaqhubeka esizela thina ama-tenants ngendlela akwenzileyo.
Uhulumende wethule umbiko ozalamulela laba abalotsha ezindlini kanye lendawo zamabhizimusi ukuba ngesikhathi lesi kuvaliwe inhlawulo okumele bazibhadale sebengazibhadala lapho sekuvuliwe. Ubuye wathi akusoke kube lesijeziso sokuphuza ukubhadala njalo abanini izindlu abalokhe besabhadalela izindlu labo bazaphiwa usizo olufanayo. Kodwa abanini izindlu bakoBulawayo sebekhalaze ukuba labo badedelwe kukhansili kanye lemagetsini. Okunye njalo abakukhulumileyo yikuba iningi labo liphila ngemali zamalotsha ngakho uma bengasabhadalanga abasenelisi ukuba labo baziphilise. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, inani lezizalwane zeZimbabwe esezilahlekelwe yimpilo kwele Britane zibulawa ligciwane le-coronavirus liqhubeka liqhansa ngasikhathi sinye kulokukhonona kwabensundu ukuthi yibo asebefakwa phambili ukuthi basebenze kwezempilakahle ngalesi sikhathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye umongikazi ophethe legciwane leli uNkosizana Bekezelani Leya ukuze sizwe okuningi.
Umumo wegciwane umikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gciwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kawukhethi ukuthi lo mncane kumbe umdala ufa wonke umuntu. Igciwane likhona le libuyile kunzima kakithi.
Ya manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle, kuliqiniso yini?
Yebo, kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo, abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation. Mina ngigcine ukuya emsebenzini mhlaka 25 lapho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngiloko ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephekule kubula bezempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu saya kuma-self-employed kabulala ama companies ethu. So yiyo inkinga esihlangana nayo, esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe, kungabe liqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kwele Bhilitane sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo, kungasukeli nje okwanamhlanje. Yikho esihlangana lakho thina ku-frontline. Ma usebenza esibhedlela, imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama. Thina abantu abamnyama yithi esikwa phambili siphiwe le imisebenzi eminye engaqedakaliyo. Njalo thina, as you know, ukuthi amaZimbabweans are very hard working people and they must sisebenza, sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina sifanele siye ekhaya, sisapothe izimuli lalapha futhi sihlala khona, kule zinto eziningi-ningi ezisibambileyo. Njalo khona khona kusuka kwenze sisebenze ngamandla, sithathe imisebenzi eminye ngeke iyenziwe ngisho nabantu abadalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba, ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili? Kodwa
okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amaZimbabweans why esifa kangako. Ngoba kubuhlungu kakhulu, ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu, esabantu abamnyama, amaZimbabweans asibambananga. Ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one, sikwazi ukuthi akula kumbeni khalanga, akula Ndebele, akula Shona, sibe isizwe esiyi-one eseZimbabwe, sibambane, sibe lento yethu esiyenza sonke, sekuya kuba kuhle. Ngoba okwakhathesi kukhanya ma ukuthi kukhona okwenzakeleyo, kuthiwa kutshone lowu, kutshonelwana, kutshonelwana, i-publicity yomuntu wesiNdebeleni iba less than i-publicity yomuntu weShoneman. Okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu beZimbabwe asibambananga njengesizwe saseZimbabwe.
Manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kwele Bhilitane, ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke, ukuthi umuntu uyavuka esenzani? Uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umnjani?
Ukuvakatsha kakuvunyelwa njengoba sithathe ku-lockdown which was extended nge-3 weeks. Abantu balapha bayakomplaya kakhulu, especially endabeni zomthetho. Siyali ngawe wena muntu, ngoba iyakutshela kuhle i-government yalapho ukuthi stay at home, uhlala endlini. Ma usiphuma endlini, uphuma usiyakwenza igrosari yakho, ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla, ukhiphe impahla ozigqokileyo, uwashe, ukhiphe lezihlangu ozigqokile ungangeni lasendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo, but still we still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini. Ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini, ubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela? Akula muntu ozohamba, ngoba sigcina sesinjani, wena oyabe uphilile usuhamba
lo ke bekungunkosazana Bekezelani Leya, umongi osebenza kwele Bhilitane, obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhona le kwele Bhilitane. Umqeqeshi womdlalo wencwendi olodumo uPhilip Stryker Ndlovu udinga usizo lwemali engaba ngamadola azinkulungwane ezintathu zamelika, US$3,000, ukuze ayehlinzwa ngemva kokutholakala elomkhuhlane wemvukuzane. Inthetheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu waziwa kakhulu ngegama elithi Philip Stryker uthi udinga inkulungwane ezintathu zamadola asemelika ukuze yanelise ukuyahlinzwa ngemva kokuba etholakale lo mkhuhlane wemvukuzane ngenyanga kaZibandlela.
Ngiphathekile, ngabanjwa umkhuhlane we-prostate okudingakala ukuthi ngiyencediswa ngoku-operator abathi yikuhlinzwa ngesintu. So uncedo endidingayo ukuthi ma kungenzakala ngithole imali engafika ku-3,000, kodwa-ke ingafika kuleso banga ma kuyukuthi abantu bebambisene. Engucelayo bekube yikuthi lokho okwanelisekayo umuntu ancedise ngakho.
Ensukwini ezisanda kudlula, umdlali wencindi olodumo uCharles Manucci uphathise uStryker ngenkulungwane ezimbili zamadola kwele Zimbabwe, wona angaba ngamadola edlula amashumi amane yaseMelika. UStryker oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu udlale indima enkulu ekuthuthukiseni ekuthuthukiseni umdlalo wenqindi kwele Zimbabwe esebenza esechaka Youth Center eselokitshini leMakhokhoba. Uluhlu lwabadlali abaqeqetshileyo baze baba zintshantshu zomdlalo wenqindi kwele Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa lugoqela uSipho Moyo kanye loFrederick Chisoro, bona sebadlula emhlabeni. Wasebenza njalo lo-Ambrose Mlilo, Nokuthula Chabangu, uMordecai Donga, uThamsanqa Dube kanye lo-Elvis Moyo. UDube loMoyo balokhu besadlala umdlalo wenqindi, njalo uMoyo uyaphinda edlale futhi umdlalo we-mixed martial arts. Abafisa ukuphathisa uPhilip Striker abalakho ukumthinta kunombolo zocingo ezithi 0776-125-930. Ngizaphinda njalo 0776-125-930. Ngiyimele Studio 7 kubulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.